lapha ikungazwisisi kuphela kwabantu, akula kuxabana okukhona. Nxa sibona imisebenzi enziwayo lapha isobala, ucomrade Gumbo isikhulumeli sebandla, ucomrade George Jaramba isikhulumeli sikamongameli welizwe. Ngakho-ke imisebenzi nxa injalo yabe icacile, ngingazi ukubana ukuthi ukuxabana lapha kusuka likuthathaphi.
Nxa sikhangele ikakhulu iphephandaba lona eleHerald liyeyisa kakhulu omnumzana Gumbo isikhulumeli sebandla, sekungani yena nguye waphambanisayo ngokukhuluma impumela yokhetho. Kungahamba njani khona?
Ye, lapha njengokutsho kwakho uthi wena selingani liyeyisa, kodwa angikholi ukuthi kuyokweyisa phakathi. Liyachasisa nje kuphela ukuthi ucomrade Jaramba watshelwa amazwi umongameli welizwe ukubana akhulume. Ucomrade Gumbo laye wayesenza ngathi-ke okwakusenzakala kusuka-ke kuphathi. Ngakho-ke imisebenzi le nxa siyikhangela iyabe iyehlukile injalo, akula akweyisa okungathi mina kukhona ngokubona kwami.
Manje pho lokho esikuzwayo okokuthi ukhetho lwezigaba kade lumele lwenziwe solumisiwe, kungakutshengisani lo?
Ukumiswa kokhetho lokhu kwenxa yokuthi iPolitburo kumele ihlale ngomgqibelo, yilo usuku lolo ukhangela ubana kwenziwe ama-elections kwamanye-ke ama-province. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi iPolitburo ihluze indaba zokuqhubekela phambili ngokhetho, kanye-ke lokuthinta-thinta ezinye indaba eziqakathekileyo ezebandla. Ngakho-ke kuvele umhlangano wePolitburo oyabe uqakathekile ukudlula ezinye izinto.